umhlaba wonke ubheke kuye. And kwakungadingakala lokuthi kumbe ayenze into elifunakala ikhonokho ukuthi asilungiseni i-GNU bonke labana abantu othamisa lochamisa besaphile nabo bani bani ebabiza esithi beyanike silungise i-GNU for the wild sike sime into lezi sibe ngisithi izwi ethe suka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemathibelen utalengo besaphile bezomsapota amsize zonke lezi izinto utalengo bese qalisile kuyikhuluma yena le language abanye abangafuni uxolo bese emkwadeli bese benizondele bethi utalengo kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnankagwa udalengo bezimisele ukuthi umnankagwa mayebuya esithi ufuna ukuthi abantu bemathibelen amsize uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdalengo yakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgalo wepower that's why wazwakala ngalesiyana isikhathi ediyena manje sengingafa ngingafa baze baba bengibuza ontongogala nabomasuko lookout ngizoba khona ukuthi ngibathe ukuthi hayi sishiye senze lokho so lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayathanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abanandaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50. Kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni?
Well, angeke ngizikomente kuleyi opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuthula. Angizikomente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishuwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zitshintshe. But mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.